ndiri Washington DC ndinitano nokawande
sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezakhamizi ilandula imbiko yokuthi ukutshengisela ukwenziwe ngabahlali bakobulawayo izolo akulani lokwenza lezombusazwe.
Sina sizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi. Ngakho kuzananzelela ukuthi leli qule likhona ngumbesi ngathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo kodwa-ke basuke bagijimisa esingathi kugijimisa ukulamba kwabo mbizisu zabo.
Kulabesilisa abane abalakho ukugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emihloliso yeZimsec angakalotshwa.
Thina njengeamagameted rural teachers union kubona ingani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa.
Ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuvamile kakhulu kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ilandula imbiko yokuthi kutshengisela okwenziwe ngabahlali baleli dolobho akulani lokwenza ngezombusazwe. Abanye abebandla lezanu PF bethese umanisipala wakobulawayo ilandu umlando wokuthi amalunga amaningi abandla le-CCC yiwo ayenza ukuthi umsebenzi ungahambi kuhle kuleli dolobho. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukutshaya indiva lokhu wathi ukutshengisela lokhu bekungabantu abamabandla wonke ezombusazwe edolobheni lakobulawayo.
Izimbangela zinenge kodwa ke zimqoka ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kweBulawayo City Council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzela ukuthi phakathi laphakathi kwalomnyaka iCity Council yabuya lomcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe iUS dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ngabe ibhadala mali ababekwiza ngokuthi i-repesi khonokana ke wabanga ukuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokishini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-eastern suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke ngasuyiguqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Siyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi khonokana kubangela ukuthi umuntu angasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke last city hall zile njongo yokuthi zibone umeya udeputy mayor kumbe utown clerk loba nje isikhulumeli sekhansili ngakathi singathutshwa kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona laba basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindi ubona nje amabombo kuvele ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo ukuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehlule kukamanisipala ukhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu akusingeke sikugxilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhelayo kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa nguMonzola, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa. Wonke khonokho-ke thina sizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi. Ngakho kuzananzela kuchazela ukuthi leli qulo likhona ngumbesi ngathi ama councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo kodwa ke basuke bagijimisa singathi ukugijimisa ukulamba kwabo ngumbiziso la uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama city managers izisebenzi ze council ngoba konke okukhunywa ngama managers kukhanya banqeka izikhanda abaphikisi abanakekeli zakhamizi ezibe zibakhethileyo kugcina kusenza ukuthi ubulawayo angathuthuke siya phambili njalo ubulawayo ungananzele izindawo eziningi imigwaqo amaklinika izikolo lokunye nje sokusiba sezingene eliphansi kakhulu khonkana kutshengisa ukuthi akula lokho esithi ngama checks and balances kumbe monitoring and evaluation okumele yenziwe yiwo ama-councillors esuka azenza bona iziqhathwa ze-council sebekhulumela i-council abasakhulumela izakhamizi okuyikho kubangela ukuthi kugcine ungasele ama-checks and balances laphana e-councilini ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama-councillors kube yiwo amonitayo a-evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini khonoko ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu kuze zasukuma ngobuningi ezisiyatshengisela ukutshengisela konke ezikwenzileyo kwakusika ukuthi ngokoqala kugcina hhayi zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi amapholisa azange ahlukuluza abantu abantu azange babotshwe even lalo ugatsha lukamongameli iofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ngabe kwenzakale njani hhayi sabachazele ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu
alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kulabesilisa abane abalakho kugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emhloliso yeZimsec engakalotshwa. Umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi abasolwa laba ngu-Ashad Sibiya, Brian Khosam, Tazwa Zibekwe, Lomusuthu Sithole. Kodwa bonke abasoze bavalelwe ngoba umantshi wehlise isigwebo sabo. USibiya loKhosam baxolelwe kwathiwa kumelanga bedale icala elifanayo. Kodwa uzibuke loMsuthu kuthiwe bagwetshelwe kusebenza emphakathini i-community service okwamahola adlula ikhulu 108. Kulabafundi abaningi abathola amaphepha emihloliso le ngudlu ababotshwayo njalo labo baphiwa izigwebo ze-community service. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele esikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo.
Iphepha leZimsec ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy abantwana babesenelisa ukuvuka belamaphepha kuwhatsapp abo kodwa-ke laba esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke abama-hard copy le ndaba ka-headmaster lo msekeli wakhe kuthiwa bavuka iphepha bathatha bayabhalela abanzimbo abanika abantwana bayenze i-review but ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulipha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngako-WhatsApp so sikubonayo thina njenge-Amalgamated Rural Teachers Union kubona ingani icala liyavalwa abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokusiba labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys so laba abasebengene emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephepha zabotho kodwa kungayisiko sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yae olev amakhungakhungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayikhona
nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle
okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi inkohlakalo isigcwele lokhu kasifuna ukukufihla inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo njengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali wona lo mbalisi umphathisikolo lomsekelo wakhe babethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla ngezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali yokuthengisela abafundi amaphepha kodwa ingase sibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloli nangivuka abantu abami banikeza iphepha ukuthi babhale umhlolisi baphumelele kufisa ngathi njengelizwi lokho empeleni empeleni ngasikhuluma ngakho khuluma sigongofela nababalisi ukuthi izinto ezinye ngazonye ziyasiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe umbalisi ngumuntu oyakha isizwe aso umuntu obonakala ukuthi nangokuthi xa uyafundisa khona ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulula ukuthi phambili le umntwana esengudokotela umntwana esengumongikazi umntwana esengomunye umbalisi umntwana eseyintatheli kuzaba ngudokotela onjani kumbe intatheli enjani kumbe umongikazi onjani kumbe umbalisi onjani umuntu ophendula imibuzo ngoba etshengisiwe iphepha iyasiyanisa kakhulu khonokho kwizinto okunjani.
Hello-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Ucwaningo olwenziwe ezinhlanganiso ezimanyeneyo ezivalisa iNational AIDS Council ugatsha lukahulumende lwezempilakahle iHealth and Child Care Ministry leZimbabwe Civil Liberties and Drug Network luveze ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala kwabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi kubhahile. Ucwaningo lolu lukhiphe njalo ukubana baqhubeka besanda abesifazane abathengisa imizimba ukuthi baziphilise ikakhulu edolobheni leHarare abathi kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi elizweni. Unkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, uchasisele intatheli zindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi kabanzi ngalolu cwaningo.
Sina njenge Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabamba nyakane lenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Council eyiyo ibhodi ebona ngazo zonke izinto ezimayelana lempilakahle sozangena kulolu cwayisiso ukuthi sithole esingathi ngesiphiwa yidata yalabo abasebenzisa kumbe abahlaba izakamizwa. So sathi siphakathi kwalolu cwayisiso savela sananzelela ukuthi iningi labo labesifazana abasebenzisa izakamizwa iningi labo njabo lithengisa imizimba esithi sex working esikhiwa.
Ungasitshela ngamafitshane ngomhlangano lo kumbe singathi i-workshop elibe layo izolo injongo yayo ibingeyani?
Siyenze lama senators lama members of parliament sibembulela lokhu esikutholileyo kucwayisiswe saba lalo lakanye besilalabo abasebenzisa izidlakamizwa ukuze labo bekhulume izandipho zabo njalo bethiwe uncedo lwabo olubafaneleyo.
Ucwaningo lwenu oluqakathekileyo kangaka bona babasebenzisa izidakamizwa njalo bethengisa imizimba bathi yiluphi usizo elingabapha lona njengenhlanganiso?
Laba abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe isikhalazo sabo yikuthi asilawo ama-rehabilitation center okuthi nxa umuntu eseke wasuka waba lodubo lokusebenzisa izidakamizwa ayanceda esikhathini esiningi bahanjiswa kuma-anesi kumbe ama-mental institutions labo abagula ngengqondo. So bona bakhalaza ngokuthi kumele kube lokwehlukana kwesiphatho salo ogula ngengqondo lalaba abale problem yokusebenzisa izidakamizwa njalo bebecela lokho esikuthi ngama harm reduction services ukuthi nxa ama center lawa asekhona kube sokuba lama service abo abafaneleyo njengabantu laba abasebenzisa izidakamizwa ngoba sikhuluma sinje khona pha eZimbabwe asilayo le esithi public rehabilitation esilawo ngawo esikhiwa lawa adura abantu abadinga imali yokuthi iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngoba abayenelisi ukuthi bayebhadala izimali ezibizelwa kuma-private rehabilitation centers.
Njengoba liphakulele lolu daba kumasenetha labameli bephalamende bona bathini ngalolu dubo?
Amasenetha athengise ukuzwisisa udubo olukhona njalo bebe sekela labo ukuthi kube lama public rehabilitation center laza nceda labo abasebenziswa izakamizwa njalo bekhuthaza abanye babo ukuthi kumele kubanje bonaba abasupplya izakamizwa zakhona ukwenzela ukuthi luphele lolu dubo lokusetshenziswa kwezakamizwa lapha eZimbabwe.
Hello-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Izizalwane zeMelika lamhlanje zinanza usuku lweThanksgiving Day oluthakazelelwa iminyaka yonke ngalesi sikhathi njalo ngesiko lalelilanga kudliwa ukudla utshiyeneyo okugoqela inyama yengalukuni. Isizalane seZimbabwe esihlala eWashington DC eMelika unkosazana sehlulekile Amelia Boboza Sibanda. Sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngaza kwenza ngaleli langa lomndeni wakhe.
Mina lomndeni wami sigubha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lama butata lama green vegetables silandela bona laba abaseAmerica, kodwa ayisiko ukuthi masilandela, siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba, hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi mawo fike Rome uyafika usidla lokho kudliwa ngama Rome, nathi silandela bona nje siphonga uyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli, ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela, kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga leKhisimusi aliqakathekile kangaka okudlula leli.
Hayi, okwesiko lwase America lokhu okwenziwayo okwe Thanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela, ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo ukuthiwa iHalloween, ababe celebrate abantu abafayo, be celebrate ama ghost lama wishes yama wishes abathakathi. So hayi, angeke sithi ukuthi bakulandela abantu, mina angeke ngulandele lokhu, akufani. Kodwa kayikho into esingayenza, njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi alandeli iKhisimusi ukuthi baningi kakhulu ama church yabo la. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana ozala esintwini kithi kwakulinywa, makungalinywa ukuthi maso kuvuniwe kwabhulwa kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala wamahara, kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho kona ukuthi kwakufana nje lale Thanksgiving, kodwa nje noma kwakungathiwi ukuthi Thanksgiving, kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka utshwala kuthiwa yindale, kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami nguBoboza Embakwe esasihlala emaplazini kudala, wayelima elenkomo ezinengi. Hayi, wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngamahara abiza abantu, kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele. So yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi, kumbe kwakuphekwa, ngibona ngani kwakuphekwa kahle njengomuntu wayelabafazi abaningi.
Alo ke ngunkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona pha eWashington DC kwele Melika. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget lamhlanje. Iphephandaba lobulembo leNews Hawk lilodaba lokuthi kulabantu abazinkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ababulewe kuzehlakalo zodlakela ngenyanga ezintathu kusukela ngoNtulikazi kusiyafika kunyanga kaMpandula lonyaka eSouth Africa, okuyikukhuphuka kwaleli nani nxa kuqathaniswa lanyakenye. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Masakazi beStudio 7, salona ningabe ninjani ngapho? Awu, umsebenzi wenu muhle, umsebenzi wenu uyancomeka. Siyabonga kakhulu ukusinikeza iy'ndaba eziqotha, iy'ndaba ezihlelekile, iy'ndaba ezileqiniso. Ya, mina daba lami ndisendabeni yokuthi khona iy'politiki zaseZimbabwe ezipolarize, kungani singayenzi njengamazwe amazwelana aphumelele, amazwe athuthukile, singathi thina ngamazwe baphumele ababambelele nomilizo lesi ayasinja uhulumeni wakho evotele on a vision and manje eZimbabwe into enzakalayo ukuthi bona abantu abalandaba lokuthi bona umuntu obusayo une vision noma kala vision babambelela nje izandla zezokumigasi beze befe besifa befele dube ngicabanga ukuthi kumele sifunde kumazwe asephumelele ukuthi bona mayilizwe ukuze liphumelele kumele kuntshintshane amaphathi iphathi mayingayenzi kahle must be voted out kungene inye layo ingehluleka iphume njalo njalo kuntshintshane njengabo America labo Britain
ambingelela ambingelele ku studio 7 linjani basakazi abalaleli be studio 7 ndilama ngiphawule ngalesi simo esenzeke kumapostoli la no South Africa ibuhlungu kakhulu impilo yethu singamaZimbabwe ibuhlungu kakhulu 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 ongawukuthi angazi lokho ukuthi ngayibeka into kunjani kanti okubuhlungu sihlupheka kanje namhlanje thina amaZimbabwe sihluphekiswa yiwa ama president ase Africa ngoba mbono ukuthi likhona ilizwe elingayiboni into yenzakala eZimbabwe kodwa ukuthi bethule o president babo besisizeke sibuyele phela lati kithi emakhaya ukuthi basize bathulele ngoba kubuhlungu kakhulu le into yenzakalayo le siyasetshenziswa ngama president ase Africa akhangele into yenziwa ngu president wakithi uMnangagwa ngeyenzitho ngegama ngoba ngavuka njile izano phela isolwa lutho but into yenzakalayo ebuhlungu kakhulu 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 sazi lokho ukuthi sithini ngoba kunamhlanje makwenzeke so ngabe ngama South African ayenzwele into eZimbabwe ngabe sibona iplan kudala uRamaphosa ngasenza imizamo ukuthi abantu bakhe babuye ekhaya noma kunzima kunjani kodwa thina uthi president uthi abafe akulanto angasiza ngayo
oh salibonani salibonani zonke indawo mphendwe laphana endabeni ukuthi uMnangagwa uzafaka umbono wakhe uzaveza indlela asebenza ngayo uzoba lenkulumo nje lamaZimbabwe mina ngedwa ngibona nje ukuthi uyabe edlalisa isikhathi sakhe umuntu olali uMnangagwa ngoba kulanto ayenzayo lokhu wangenayo wafaka abantu kugantshompo bakenda babulawa indlala kuze kube lakathesi so abantu bayadubeka bayadubeka siyadubeka eZimbabwe abantu nje into efanele babelayo ukutshintsha ukuthi bavotele i-change bavotele i-CCC owenzela ukuthi sike sibone ukuthi lizwe liqhubeka kanjani ngoba uyathembiswa ukuchamisa ukuthi izinto ziza kutshintsha asitshintsheni kasitshintshe singabeloko sidlala i-cassette eyi-1 iminyaka engu-50 years lokho sidlala i-cassette eyodwa lokho sidlala i-cassette eyodwa yonke indawo sekwatshintsha onduks malax bachaya kathi sesabo abonduks junior kuyasetshenzwa kutshiyelwana nakhona ngale babechaya bomafumo kwangena u-alek macheso kwangena abanye khayise silala abanye abahlali besesishoni sokwatshintsha so sichaya i-cassette eyodwa uMnangagwa kuphela into angayitshelwa ukuthi kaphuma tshiyane lakho lokhu ngoba kuyehlulekile uyehlulekile uncedizela abantu labamsebenzelayo bayadubeka kabaphi lutho abantu baphila ngokuzitshontshela nje ngaphi makhaya amadonga abantu lembuzi zabantu so yiyo nje into esingayithi uMnangagwa uyayisebenza lokhu wangena wabuyabuya lokutshontsha lobuyanga lokuswela le ndlala ngiyabonga kakhulu imali ifundile yami incwadi
Studio 7 salibonani salibingelela lonke banjani abantu banjani abantu hayi siyajabula ngokuza indaba ezimnandi mina ngizafaka nje imbono emithathu nje kancane siyaxolisa kubobaba abangobaba ukuthi umuntu wazala umntwana enxawuzela umntwana engowakho baba uphinde umenze umuntu ongumama umntwana lwana nxa eselomntwana uzokubiza njani kumbe umntana akho uzokubiza njani okwesithu mina mangaliswa abantu abathi izanu iyenza izinto abazibona ziyaphambili mina khonapho kustudio 7 ngihlala nsizwa kuphela bekhuluma ngamadamu idamu legwayishangane langaphi ngaphi izinto ezi ingabona nxa ngiyabe ngizilalele ziyabe ziyi-3 kuphela bekhuluma ngamadamu nje kuphela ama-factory abakhuluma ngawo angizake ngizwe ukuthi wakuvula i-factory enje eBulawayo kumbe iBulawayo si-fire izinto sezisebenza hhayi lokuhlalisa abantu ejele babahlaliselani kade ejele abantu behlala behlukumeza abantu isikhathi sonke kusukisela umgaba ekhona lokho bebahlukumeza abantu abazange bami phela labo bantu bengavele bavote bakwini abasabahlukumeze abantu abake bayekele into zabo lezi zokukhuluma into ezingekho kuphela eZimbabwe azikho zonke lezi nto abazikhulumayo ngiyabonga
sabingelela emsakazini ngisibonge nomsebenzi elisiphathele wona ngiyosiza kakhulu ngokuzwa ama South African lokuqhubeka ehlukumeza amaZimbabweni ngalokho ababiza ngokuthi Operation Dudula ama-Afrika umuntu uma ezahamba esontweni lamapostori ebakhumula izembatho ezivase ngomlilo ngizishise ngathi ngoba alisibona bakuleli lizwe bena ngoma emakini ukukhombisa ukuthi amaZimbabwe naphila ngaphansi kokuhlukumeza ke okungakanani kuleli lizwe lase South Africa abaningi bakubona ku internet kuze ushise uElvis Nyathi lapha eDeepsuit ukuthi eSouth Africa akuseyilona ikhaya for abantu baseZimbabwe kodwa ke ngabe kuyangami ngabe bonke bakubona lokho beke befike ekhaya bevote kunyakoza ngobuningi babo ngoba idiaspora yavote izanupf ambonto izayenza uthanto baseZimbabwe bevote labela eMzantsi Afrika ongcono ngilola lwezame ngamandla onkuthi ekhaya efake ivote yakhe ngoba ukuhlukumezeka abakuthola eZimbabwe babaleka bezala eSouth Africa sekutholile futhi ukuhlukumezeka maybe usokucisha kube western lokuya futhi ke befake ivote abo onexity maybe ibandle eliphikisayo eliTCC imali ngaphathi mhlawumbe izinto zingajika zibe ngcono abantu beZimbabwe bethola isithunzi ngoba uma uzabona umuntu ekwazi ukukhumula umuntu izembatho achisa ingubo zezembatho zamapostori phela amapostori ngabantu uningi lokusondela esigangeni ukuthi angeke ukuthi basiphazamisa noma ezindlini noma kuphi kuyakhanya ukuthi luchuku nje inzondo nje ephindiwe ethola abantu bakithi uNkulunkulu kabusisa abantu bakithi siyabo
sanibonani basakazi bastudio 7 ngali njani lonke nje la hayi mina ngamafitshane nikingenzane lami ukuphawula la kambe abantu beZimbabwe bonke laba ababoni ukuthi yimhlolo yini le eyenzakala kuJobu Skhala abayiboni ukuthi inkalakatha yomhlolo eyenziwa izani uyazi loba bethi umgawe wayirong kuzo lomnangagwa umnangagwa uwesi umthetho kamnangagwa lamajeli akhe kuyasimangalisa kakhulu ukuthi kulo muntu ongabulala umuntu kodwa kuyepika umuntu ongabulalanga lowo muntu phela lapha uJobu Skhala kasikho ukuthi uthiwa ubhikele ukuthi ye wagqugquzela udlame wathini yimhlolo le ehlolayo ukuthi uJobu Skhala ubhikela isikhundla somuntu owabulala lo ilunga le-TCC akukho okunye lanilanqali kubhekelele kubona nokudonsa kwangikhona aliboni ukuthi umuntu opika okokuthi ngumuntu owabulala omunye izanu ilola abantu bezanu amazinyo bonke bayakubona ukuthi ungabulala umuntu kuya kuyapika omunye umuntu ongayisiwe ubulala umuntu kuza kuyapika omunye umuntu ongayisiwe bhikelele lelo kucala lokubulala umuntu yena lowo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo sisonke.
Sisonke ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 ezadlalwa kusasa kwele ozadlalwa lamhlanje kwele Qatar. Akusibaya sika group G lo H eliSwitzerland lizadibana lele Cameroon emdlalweni wakuqala kuthi ele Uruguay lincikilane lele South Korea ele Portugal lizadibana lele Ghana kuthi emdlalweni wokugcina kusasa ele Brazil lizancikilana lele Serbia. Yiwo ke imidlalo ekhona kusasa kunguqu yomhlaba iWorld Cup. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimbuktu izaqhubeka iveza ukungami kuhle kweluhlu lwabavoti iVoters Roll. Sikhangeleke lo daba lokutshengisela kobulawayo lapho okuthiwa khona izakhamizi zimanyene zatshengisela zithi zona azilani lezo mbusazwe. Yiko ke lapha ukuphelela kona indaba zethu zalamhlanje kodwa lingenelisa njalo ukuthi lizwe indaba zethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Silazo njalo indaba kusihlwa ngo-7 PM. Lingasilalela njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.